Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 22 kunhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
nxa uhamba lapha eplantu uhlangana lomuntu wonke egqoke imask njalo abantu ba sanitizer loku sanitizer lemashop nxa ufika uthola sikulezi kuphu zamanzi
Kupupe abantu abalichumi lantatu 13 ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo.
Ibandla leMDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora ukhulumeni emhlanganweni awenze lo mongameli mnangagwa. Inkampani yeTrega ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise isakhiwo sayo kobulawayo kuthange. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abalichumi lantathu 13 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 416 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1685. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 44,195. Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo usubhahe kakhulu endaweni ezivaliweyo ezifana leKaripa, iMakonde, iKaroi kanye leKwekwe. Udla njalo ubhedu endaweni ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin lasemalokitshini akobulawayo abalisa inkulumane yeMakandeni kanye lamanye asinyakatho yedolobho. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo baphansi kwenkulungwane eyodwa 936. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane 1183. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 704,001. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 436,851. Lanxa abanye bebikwa bengayilandeli imigoqo eqiniswe nguhulumente ngenjongo yokwehlisa lomkhuhlane ePlumtree kona babikwa beyilandela. Ngokutsho kwesiphathamandla senhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association umnumzana Richard Khumalo.
Okukhona yikuthi abantu bazilandela izixwayiso zikahulumende bagqoka amamaski unxa uhamba lapha ePlumtree uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu bayasanitizer loku sanitizer lemashop nxa ufika uthola sikulezi kuphu zamanzi ezilomuthi phakathi sepa yokuthi behlambe izandla zabo njalo okunye okukhona lapha ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi sibili ukukhanya injection abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili so akulanto engani iyasoleka
labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane ungathi bayanakekelwa kuhle yini
uhulumende ukukhanya uyabanakekela ngoba sikhuluma kunje kule wadi ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngale sibili usiyatreatwa uphume susilile ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi uhulumende uyabanakekela labo bantu
idolobho ngedolobho lilenkinga zalo khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa
ya lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba njengoba usitsho kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town lapho ohamba khona ingcekeza sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona amasuwa phonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama swimming pool becine begalula ngobuningi khona ngale so sihlezi silama cases amaningi okugalulwa kwabantwana ngakho ke bese sikhulume le local authority ukuthi kungcono amasuwa phonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke ungaye emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwa phonzi avalelwe awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga lenkomo sikhuluma kunje zinatha khona pani doti kubuye futhi kubulawe inyama lani ingene emabutcher sithenga amathumbu engasahlambulukanga so sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yilocal authority kufakwe ifence
Umnumzana Richard Khumalo ngowenhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association. Inkampani yeTrega kobulawayo ithi isadingisisa imbangela yomlilo oqhamuke wachisa izakhiwo zayo kugatsha lwayo lweMonarch Steel kuCameroon kuleli dolobho. Umqondisi walenkampani umnumzana Patrick Mawovera utshele umsakazo weZBC ukuthi ubengeke achaze okuningi okwamanje andubana baqede uphenyo lwabo. Itreka ngenye yamankampani ambalwa aloke esebenza njalo eqhatsha abantu kobulawayo. Amankampani amanengi avala ngenxa yokudilika komnotho kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Weli kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ekobulawayo iTrega abanye bathi iMonarch kuyafana nenkampani into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu impahla ezilahlekileyo khona phana kusitsho ukuthi ikhampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi okungaba yimpahla okungaba yimtshina phezu kwalokho futhi bese sisiya ngapha ezisebenzini siyanazela ukuthi ikhampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhathiweyo kodwa ngenxa leyo khampani sekube lo monakalo onjengalowo kwaba lokulahleka kwempahla kwaba lokulimala kwemtshina kusegcikeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa ziqinise ziphele umsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lala umonakalo engxenye njengekhampani enkulu enjengoMonarch ingafisa ukuba nincedwe kakhulu lapha sezikhale uhulumende ukuthi ngakube le nje into enjengaleyo uhulumende layangenele ancedise ukuba nale ikhampani ivuselelwe masinya ngoba ikhampani ebincedisa kakhulu kwezomnotho welizwe incedisa njalo lezi muni ngoba niqhatshile abantu abasebenza khona abalemuli esingama-extended families abakhayelekizwe incedisa njalo lakulocal authority khonapha ku-city council ukuthi company ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemthelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery ben sile themba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engaladlelwa ngumsebenzi
khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo oMonarch lamanye nje elokhu eqhatsha yini abantu abaningi
well eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho elizwe azimanga kuhle amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula abantu abaqhatshwe abasafani lezolo yebo kambi ikhampani enjengeMonarch ingeyinye amakhampani amalutshwana aloke eqhatshile abantu esingathi thina ngabantu abaningi lanxa inani lingabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathe abathembileyo kodwa nxa sesigcwala ke sesikhayela ibhelimonti yangokuningi bayo eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona amakhampani amaningi sayavala amakhampani amaningi ayasebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi uthole ikhampani yayilabantu abangama-4,000 kade sizwautshe uzathole lama-200 kube lezinye sezavala completely kungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi ezikwateni uthwela phana ukuthi ikhampani siyalisa out yaqunywaqunywa sokungena o-indigenous bagcwala iganga lonke nxa kule industry lapha kobulawayo ivela yisekho eqinisweni besikhayela ukuthi uhulumende okwaba le mzamo yedimafu leyani yakuqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kuselwe amakhampani lakho kwazanyazwa government of national unity esakhona wedlula kwamakhonapho khathesi sokulamakuwezwakala phekasebikho sokugijiswa kuthiwa ama-SMEs asithwa rongo kodwa-ke asebenzayo lawo uzananzela ukuthi asiqhatha abantu abalutshwana labona kana khona abasebenzayo eqinisweni iningi labo abaholi ngesikhathi le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi nxa sikhuluma i-pover data mline esikubo 39,000 zimdola ngenyanga khathi abantu abaningi vele la kwe-afini abafiki kuleyo mali so kuyatshengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona abantu sebephonga ubambela khona phana ukuthi bona abalutshwana ukuthi singenzani ngoba abantu kungelabo angabamba khona
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yesisebenzi iZCTU.
Yebo. Ntsakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Sikhangela njalo ukuthi ukuqinisa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edlulileyo sokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe No 8 ntambama.
Ibandla leMDCT liyala ukuveza imininingwana yomhlangano oqhutshwe ngomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli bandla lisolwe ngabanengi ngemva kokubika kwephephandaba le-The Standard ngesonto ukuthi umnumzana Monzora ucele uMnangagwa ukuthi engavumeli kusenziwa ukhetho lwama-by-elections. Abebandla le-MDC Alliance bakusolile kakhulu lokhu besithi uMonzora kafuni kwenziwe ukhetho ngoba ekwazi ukuthi ibandla lakhe lizanqotshwa lihle libe yimbali. Sixoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Udaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli weMDCT ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni leMDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana bezimbabwe kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi yelizwe isimo sinzima wonke umuntu uyakubona wonke umuntu uyakuzwa kwezepolitics yezimbabwe into kazimanga kuhle abantu bonke baya ubona njalo bayakuzwa kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo ngakho ke thina njengebandla leMDCT sikubone kufanele ukuthi siqalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphaka ale emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe ngoba lezi zingxoxo okumele ekugcineni kwazo zidonse bonke abantwana bezimbabwe baphatheke ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe izimbabwe ethatha yonke imibono yabantu abakupolitiki yabantu abakunkolo yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana bezimbabwe ngakho ayisiyomfihlo ukuthi sikhuluma lohulumeni hulumende.
Iphephandaba leStandard libika ukuba uMonzora ucele uMongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by-elections okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abe-MDC Alliance. Yebo, ikwakucelileyo yini kuMnangagwa khonoko?
Hashi leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele uMambule edamu. Wazibambela amadlamehlo, wazibambela omankala, wazibambela oxamu. Azikho nje inhlanzi yeMambule nakhe uStandard. Abantu kabangithuselwa ngamaphephandaba, anjalo abantu kabangadozelwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxonkulumo lolu osolusukumile, ngoba lolu daba olohlose uku uleta impila kahle yababantu.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDC. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ibika ukuba umkhwenyana kaMgabe uMnumzana Simba Chikore Mutsawuni ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo ekade ebhekane lalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi isidumbu sowake waba ngumongameli weleZambia uMnumzana Kenneth Kaunda sizahanjiswa ezabelweni zonke zelizwe ukuze avaleliswe nguZulu kusukela mhlaka 25 kulinyanga kusiyafika mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani boDube khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke basakazi phama bahle sithandekile bonke ngeke ngiliqedhe. Hey, hayi siyabona mphela awokhulumayo uLino Brown ngikhona lapha eMidrand. Hey, hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe mina mvile ekhaya izolo bensekhaya mbonile mina amapolisa bengihamba ngemoto. Hawu uli kuroadblock uhamba ngemoto emapoliseni futhi awudluli ungajiya nga 100 rand or 50 rand yimsebenzi abawaziyo ababekelwe emgwaqweni. I-roadblock le roadblock uhambe njiya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand ma utawunayo leyo mali imoto yabotshwa. Ukuthi ibotshelwani awukwazi ukuthi yabobotshelwani ngoba uyabunamaphepha akwanileyo, ulilayisensi yakho, imoto isemthethweni, konke kusemthethweni, subotshwa. Kwezimbabwe lokhwana i-corruption yasezimbabwe aya izanu p f ngokuthi uzokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye mebhuza uzaba lotshintsho. Sike sifake omunye and then singakuvumi khathesi singamaZimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai besithi ha-a kadliwanga lo vota akuphindwe futhi kuvotwe. Ha-a singakuvumi lokhwana. Lokhwana kwayenzeka lakhompa kumgabe akuphindi kwenzeke futhi singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethu siphinde kuvotwe. Ngiyabemfisa ukuthi wonke amaZimbabweni sikumele phezulu, whether umshonayo, whether umkhalanga, whether umdebele, whether umtonga, whether uyini, sisukumele sonke phezulu sihle sithi a thina sakuvumi lokho asisayi kwevota. Thina sesivotile sokukwanile i-president lesiyikhethile ewinile. Noma uyine ngabantu abangu-10 edlule uMnangagwa ngabantu abangu-10 kumbe edlule ngabantu abangu-5 winile. Uyabuwinile nje. Ibhora ungathi udlala ibhora, ungathi udlala ibhora olingawina nge-1 nili. Akuthi ukuthi alidliwanga, kuthiwa lidliwe 1 nili, udliwe. So yena ngonjani lo ongafuna ukudliwa 1 nili? Hayi kumele edle evume ukudliwa. Odliwe idliwe. Kule game vele hayi asisayenzi lokho. Okuthi hey kumele ube lamavota angaka inkundla uzokwanisa ukubambila izwi uthathe uphathe izintamba asiyakungeni lokho. Thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu-2 phuma esihlalweni nanti udliwe. Udliwe. Na udliwe vele udliwe. Hey, asukumele niphezulu sivoteni ngiyabonga inkosi bosisi.
Salubonani, salubonani. Balaleli be-Studio 7. Lo mbuzo la ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe. Uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi. Ukuthi thina esaqalisa le MDC ngo-1998 wenzwa amaske awe utshangira yesidingo yothwela amakhiye okudla okuvala lokuvula ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla kwavaleka imali yaswelakala lalamuhla so kuliqiniso ukuthi abantu be-MDC yibo abayenza iZimbabwe yaba wesi yaswela imali yaswela ukudla izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abe-MDC bafuna ukungena esihlalweni nge-economy so alike limbuzele uJamisa ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke sinsingaka sijima siye emazweni yena sithene kungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo
Sanibonani kustudio 7 ebulisa lezihlobo zonke ezisendaweni ezithiyeneyo ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni ukwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle okhulumayo ngumhulu nilesifiso sokuthi ube ilizwe liyakhathwa emandebeleni kusetshenziswa ibhoda le eyakhulunywayo amandebele bewodwa lamashoneo ebewodwa ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asisize ngalutho kuzima and siyacela ukuthi lo 2023 ngarobi bengavotisa abantu abafakudala sizo try ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobi phela bevotisa abantu abangekhoyo cela ukuthi lamaphoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobi na ngoba silesifiso sokuthi manje iZAMPF iphume sikhathele ngayo ayisizi ngalutho okwayo babejontsha kuphela izimali siyacela ukubana manje iphume esihlalweni asisayifuni iZAMPF ZAMPF sikhathele ngani akungene inye engenayo uthwakazi o MDC sike sizame inye maybe ngalethu obungcono
nani ku studio 7 ndinjani basakazi be studio 7 labalaleli be studio 7 besicela lisedlulisele lo mlayezo esizweni sonke kuze amakhosi akithi induna zakithi zonke kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwamthwakazi silombuzo ofuna ukuthi lisincedise khona cela ubuzo ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini igcotshwa nini inkosi yakithi sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni isizwe sibuyele la esasivele sikhona endulo siyacela lisibuzele isizwe ngiyabonga
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwele Ethiopia ubevota izolo kukhetho uhulumende athi ngolwakuqala ukuqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Intathelizindaba ye-Voice of America uHeather Murdock ubike ukuba ukhetho lolu luza ngesikhathi kulempi esigabeni seTigray kulelo lizwe. Abezomvikela kwele Nigeria benelise ukuhlenga abafundi abayisishiyangalombili kanye lababalisi abathathu abathunjwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Intathelizindaba ye-Voice of America uTimothy Obiezu ubike ukuba abathumbi babafundi laba babulale abathathu. Abathunjiweyo bonke bafika phose ikhulu 90 njalo abanye abakaziwa ukuthi bangaphi. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden ubekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngobunengi ukuze bangene kukhefu likazibuse ele-Independence mhlaka 4 ngenyanga ezayo sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ukuze ilizwe livulwe. kepha incwadi kwezempila kahle zithi lokho kulakho ukungafezeki nanku okwamanje sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisithupha lanhlano yekhulwini 65% kanti sebebalutshwana njalo abazinikela ukuhlatshwa kulezi nsuku. Ingcwethi zithi abantu bengekela ukuhlatshwa umkhakha ohlasela ngamandla njalo obulala abantu abaningi owe-Delta variant ulako ukudala umonakalo omkhulu eMelika. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esivili njalo ingeyokucina sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, izigaba ezihambela muva ekuhlabeni abantu zigoqela i-Alabama, i-Arkansas, i-Louisiana, Mississippi, Tennessee kanye le-Wyoming. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi ama-states lawo o-Alabama, Wyoming and all the likes balama Republican governors who in fact have been on the forefront ukuthi bangancedisi or ukufaka ama-infrastructures ancedisa abantu be-state yona leyo. Singabona ama-states amaningi they have involved i-National Guard, ama-churches, i-administrations lama-cities ukuthi banikeze abantu lokho kubatshengisayo ukuthi i-COVID is not the mark of the beast and all these other conspiracy theories.
Umongameli Biden wathi abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze kuthi kusiyafika usuku lwe-independence mhla ka 4 ngenyanga ezayo ilizwe libe selivuliwe. Ubona lokho kungenzeka yini inxa sikhangela abantu asebehlatshiwe okwamanje?
Ama-numbers angikhona kathesi lokhe engathiwa they are on the other side of the charts abafuna ukuthi zibe khona at 70%. Into ehluphayo mnumzana Nkomo is you cannot tell human beings what to do. A lot of times umuntu uzakhetha into afuna ukuyenza ngoba they have the belief ukuthi they have the freedom of rights and the freedom of expression. And siyabona ukuthi amanye ama-communities njengama-Mennonites, ama-Amish and all these other Christian groups vele they've always had a suspicion over i-vaccination le-prenatal care before igciwani le-COVID. So there are a lot of conspiracies plus cultural norms as impeda i-success yokuthi umuntu wonke a-vaccinate.
Esigabeni sakho ngapho uminjani umumo, bayahlatshwa yini abantu?
Lapha ngikhona e-Ohio, uGovernor uDeWine usefake i-Vax-a-Million competition ukuthi every Wednesday for 5 weeks umuntu oyedwa uzawina $1 million, umuntu omdala, then abancane bayawina a scholarship for life. So ngiyabona abantu ngathiwa bayachuchisa ukuhamba ukuyohlatshwa either i-Johnson and Johnson, le-Pfizer or amanye lawo Moderna for right now. But lati lapha e-Ohio, I think we are around 60-something% with the first shot kuphela.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-416 belo mkhuhlane lo. Ibandla leMDC liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo uMnumzana Douglas Monzora lomongameli Mnangagwa bakhulumene emhlanganweni abawenze ngeviki edluleyo. Inkampani yeTrega ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise ifekitali yayo kobulawayo kuthange. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.